Ingcwethi zokholo lwesiKristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu omabili la njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuzulu weZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi kungu-Dr. Lamiel Phiri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwano bethu loNkulunkulu kubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lozibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula walethwa yikuzinikela kulokuhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. Thina njengesizwe kumele sijulise ingqondo sizibuze ukuba kungani labo abazinikela impilo zabo ukukhulula leli lizwe balahlekelwa imiphefumulo yabo bekwenza lokho. Siqaleke ukuqakathekisa lokho okwabenza abazinikela ekuthini balahlekelwe impilo zabo. Ngokufanayo lathi thina abaphila kulo mhlaba uJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze ukuba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho oqondana kwalamakhefu.
Ukuthi kuhlangane le-holiday ye-independence lapha eZimbabwe, hayi ayisikho kuhlela komuntu, kodwa-ke ikuwelana kwezinto nje esingathi-ke yi-coincidence ngesilungu. Into nje edanisayo yikuthi sithakazelela i-Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto, ukudla kubhadlile elizweni, abantu-ke bayahlupheka ubuya ngabunengi ngendaba yokuthi-ke ukudla kuyadula, izinto ziyadula, i-transport amabhasi ayadula, abantu abalamali. Yinto esidanisayo nje ukuthi-ke i-Easter yethu isispoilwe yikhonokho ukuthi-ke ilizwe lethu alimanga kakuhle.
Unobhala jikelele webandla le-Church of Central Africa Presbyterian CCAP umfundisi Kingstar Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona, nasikhathi sinye singaze sabe silokhu silukhumbula lolu dubo esikilo. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Langesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile, yebo, kodwa lokho akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele. Hatshi, uNkulunkulu wathumela iingelosi zakhe ezamkhuthazayo ukuba anelise ukuwufeza umsebenzi ayengawo.
Unkosikazi Primrose Bison Mandenge okhonza e-CCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano obukhona phakathi kwelamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sePhasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Aso sikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Aso sikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwePhasika le-Independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
KweleZimbabwe, ikhefu lePhasika liqakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulilizwe elinesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela ukuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.